sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 9 Stolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi ungunophala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyangalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-Triple C esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Intekeli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale lephalamende ele-Senate ndawonye labanye abayisishiyangalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-Triple C, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edale lePhalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kule libandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Matangu, yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kuBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezwe safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-Triple C. Okukhona yikuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ngama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu bazoqalisa ibhizinesi eye-Senate le-Parliament ukuqalisa ukusetshenzwa sibe thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that would be protect against areas and people up on and our hand call was a lot of rebels who died in the policy to email so I considered.
Onana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Ye, engikuthokozelayo ukuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena waba nabomama waba labobaba. Yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo ukuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abakhethileyo.
Asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriba, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Chimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebuza, loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazi weStudio 7 iwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezicubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RPZ, Fred Rebecca Gold Mine, iNet1, POSB, Letel1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba athile okuthi ube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi ngasakuncintisi njengamanye amakhampani ngabe efuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana otho nemax get set ready go. Wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-audits ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba luduko. Owesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udumbo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu babaselathemba lokuthi izindola liyawesenza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezindola kumbe ayabe silithatha ngapha asazi. I-rate isikhwela eyama-$10 against ama-US dollars. So kuzadala impuwe eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi uya ukuthi umele kube lama audit ama companies lawa uthi sithi siye lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo uyasebenza usebenzele ilizwe otherwise ngakwe ukuthi kulamanye ama company othiwa ngumungameli kalandela umthetho eliza vuthe kanjani ilizwe langkhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuchera olandela izinotho njalo esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights. Intathelizindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi weground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale ngobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lo mabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi kwehlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli ezindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiliqalisile sikhangele ukuthi ngeviki ezayo esesenzile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona ku-intatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa ke ku-Chief Council ukuthi labo bayakhangela lokusenzela ukuthi kusasa kungabi lodulo ukuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo ngayo i-outreach leyo igcine ivusa izilonda kumbe isenze ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Nanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo unqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Mina ngombono wami kathi ikabingathi vele ngena option ngoba iphetha nto eqakatheke kakhulu iyafunakala ukuthi amajayini sebekhona.
UChristavura la intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo
ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kwindaba zeGugurahundi unlike previously babengafumi, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna lazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitauze umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South yena okhanya engavumelani lo Charumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So esikhuluma ngerole safika kukhumpulini yokuthi imidiya siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolo ukuthi luhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume nendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, Godwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristian Naka, loChekai Albert. Ucharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iGugurawundi njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kulenani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intetheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni leMaun kwele Botswana, ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi. Uthi leBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hathi asilamhawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele usetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapasipoti, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. EleBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqelwa ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula ingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa ubesetheswa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have visa laws. My Minister of Justice, when did you make those laws? That we know. I have my Minister of Justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba, yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho wokuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanjwe kuyona leviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa, kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana, kodwa kusakhulunywa nje.
Ngaphandle kokulobelana izivumelwano, umhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule iziteso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eGaborone kwele Botswana.
Imidlalo ye Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kwe South Africa le DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le Africa njalo iSouth Africa engumakhelwane oseduze. Ngesonto Ivory Coast izangqikilana le Nigeria ku final yalimidlalo. Sixoxa le ntatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona, iSouth Africa ibingani isibambene njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyagalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns njalo ke khonokho bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonokho yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abahlangana khona leqembu leDR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana leNigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu njalo khonokho ukuthi zaqeda zingachiki lobhaca kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ku-final yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu leNigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba umdlalo wabo wokuqala kodwa laze laqeda ihlandla lokuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu leZambia 1-0 yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu leNigeria yilo elizaqhoba lapho eliyahlangana khona le-Ivory Coast kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi 2-1 iNigeria yiyo enqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma penalty lapho yikho kungaba khona lethuba lokubana i-Ivory Coast inqobe kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe 90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyiNigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani Nkomo yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli Nkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlapus esilalatshana emculweni ngifike ngonyaka ka-2023 owamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi ithuba elihle.
Sami don't go in and do his head. abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi, bakuthola njani?
Kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa, so bengathinta mina kunombolo ezithi +27 74 912 4751, angizibize futhi +27 74 912 4751. Yipo la engitholakala khona, ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha, ukuthi bazethembe, bahlale bezithembile nje, bangahlali bangafihli iziphiwo. Abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlakade elisha sha elizophuma ngo-2025. Bazongithola ku-YouTube, bengasesho uSolomuhle lezo, bazozithola naku-Facebook.
Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, zoza maphambili. Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, zoza maphambili. Hliziyo yami, manceba nceba. Hliziyo yami, manceba nceba. Ubuhlungu sisebona ngike ngibukhohlwe. Yazithanda ungishiye ngalindele.
Eish, vele uthanda luvumi baby, mina sengizwe samaphambili. Vele uthanda luvumi sithanda sami, mina sengizwe samaphambili. Angisho ngishaye i-daylight robbery, watshontsha inhliziyo yami, wathatha imizwa yami. Manje sengibone ngomopho njengisala kutshela. Bengithole ukuthi uthando baby alusoze laphela, because mina ngawe baby bengivela. Every time awuthi uyangithanda bokujabula inhliziyo impela. Bengitshele ukuthi umama wengane sami, ithemba lami, igugu lami, kanti wena udlala ngami. Inhliziyo yami ayisoze yaphola ngokushiya wena baby, angizange ngayisola. Ngoba wena budlala ngami, awashiya feyini ukophela ngiyakushilele badi. Wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela, ukwazile ukudlala ngami impela.
Kwandike ludali ngimthembile, wangishiya standa ngimthembile, wangilahla sweet sengithembele. Wahamba baby ngempela, wangisikela udali ngimthembile, wangishiya standa ngimthembile.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqakathekisana inkomo kuWoza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo, lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga wesenator webandla le-CCC awecele likamnumzana Sengezo Tshabangu, agoqela yena umnumzana Tshabangu.
Nyembezi zami zenjabulo isonto, namhlanje zajika zama izokhoqeka.
Singake ehlukanise ihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa, owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Tabo Kancube, ngisithi lilale. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.